lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu Chris ukuthi ungifake kuhlelo lwakho nyabo.
Ungasitshela ukuthi sifundo bani esingatholwa eZimbabwe kukhetho lolu holwe Kenya.
Yeah, ngibona ngani izifundo zimbalwa Chris and singakafiki ekhethweni kulento engibona ukuthi eZimbabwe maybe sihlala siyibalekela siyivika kodwa asiza and indaba yokuthi eKenya akula party eyodwa and ehlala ikhona sonke isikhathi ngaphandle maybe kweKANU which was the independence party but ama party manengi eKenya and isigaba lesigaba uzathola ukuthi kule party edominatayo kuleyo ndawo indawo ezinjengabo uKambani uzathola ukuthi kule Wiper Kalonzo Musyoka and then ungakhangela you know eWest ni kule party zabo odinga iODM and then kwezinye indawo kulabo Ford Kenya kulabo Msalia Mdavadi lama party abo ANC so indawo lendawo ile party yayo lokho kuyanceda ukuthi abantu bezizwe be represented kumbe belabantu ababamelayo then uzathola ukuthi phezulu ngale kwenziwa ama coalition and I think the last maybe 4 elections awe Kenya abebuswa ngama coalition alama party amaningi iJubilee iyo kade yi governing party for the last you know 10 years is almost not in existence but has been absorbed into the current Azimio la Umoja configuration so khona kuyana kuyanceda ukuthi amazwi abantu kumbe izikhalazo zabantu zingahamba uma ngomude ukuze ziyethola umuntu ozimelayo ngoba ama party are very centralized. The experience here in Zimbabwe, especially kwelakithi on the western part of the country, uzathola ukuthi ngoba sibalutshwana awethu amazwi agcine engazwakali kuhle. That's the first lesson. Esibili, isifundo is campaigning. Lanqabe kule official campaigning time ephiwa abantu, kodwa unanzelela ukuthi zonke inhlangothi zombili ezizwe ezihamba phambili. Saqala kudala ukukhampena bebesiba lama rally yonke indawo and into yesithathu engibonileyo ukuthi abasakazi ngoba kulama TV station amanengi lapha eKenya bebezama ngamandla wonke ukuthi wonke umuntu uyaphiwa ithuba lokuthi afake umbono wakhe and ama rally abawenzayo abelandelelwa ezintatheli nje phose ilizwe lonke kungela lapho hayi laba sebekhetho lwabuhlangothi kumbe bayavimba abomthetho amapolisa lokunye which is the fourth thing bebekhanya bevikela wonke ama rally and wonke ama candidates abekhanya elama security details of course lokho kungaba ngayikuthi omunye bengumu deputy president and then omunye ngiformer prime minister so ngomthetho vele kufanele bethole protection but khona kana bekunceda ukuthi bekungelandawo eKenya kulolu khetho lwa this year bekuthiwa akuhanjwa nxa ugqoke enye ikhala kumbe njani
ngendlela uqhutshwe ngayo ukhetho ungathi yindlela ebalulekileyo na
ukungabi lobudlwangudlwangu kungaba lezi zathu ezimbalwa Chris kodwa ngibona ngani nxa sithi siyananzelela even ngesikhathi sokukampaigna khona kuyana ukuthi ama candidate wonke abevunyelwe ukuhamba yonke indawo kungelama nogo area khona kuyana kuhle kwafaka nje umoya wokuthi sizahlangana kubalot hayi estikini sichaya isibhakela mbe sijika amatshe
lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.